Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhla ka 29 kuNtulikazi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalwela ilungelo labesifazane basola amazwi kamkhokheli webandla le-MDC Mnumzana Nelson Chamisa awokuthi uza kupha umongameli Emmerson Mnangagwa intombi lotshwala ukuthi asuke esihlalweni.
Obviously uzazama ukulimuka phambili upresident Chamisa ukuthi ananzele ukuthi ezinye inkulumo bezazikhulumayo kulabantu bambindile ukuthi bazithathe baziphiste futhi their own political agenda.
Ibandla le-MDC lithi seliqedile ubudlwangudlwangu bedolobho lakobulawayo obuqhamuke kulandela ukuxotshwa kukasibalukhulu wedolobho leli. Namhlanje sisungula uhlelo lwethu lapho esihlaziya udaba lwendlala embi esihlasele ilizwe ngesikhathi umnotho welizwe usiya nganqele.
So it's a story of which is a story of
umkhokheli webandla le-MDC Mnumzana Nelson Chamisa ubeselupane ngempela sonto lapho amukele abasekeli bakhe ngolimi lwesiNdebele. Kuza kuba lokhetho lwe-by-election olokudinga ozamela isigaba selupane East edale lephalamende ngeviki ezayo. Kesizwe amazwi kaMnumzana Chamisa.
Kukula! Izenzo. Ah, salibonani umthwakazi womuhle. Linjani lonke? Hayi. Ukucakathekile ukuthi ngihloniphe abantu bonke. Bavela endaweni esine. Uvela empumpu. Abanye bavela esisulu. Umazi ukuthi ngibonile ukuthi uvela ngapha. Siyabonga kakhulu. Siyalibonga lonke. Ngibonile ukuthi hayi uyasupporta ibandla le kakhulu. Ngibonile ukuthi khona apho eluphane. Hayi uqini. Uyaqina kakhulu. Ndalibonga.
Lawo ke ngamazwi omkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ekhuluma elupane ngempela sonto. Lokhu sikudaba lwebandla le-MDC leli mandla lithi lilethemba lokuthi lizanqoba elupane East kukhetho lwe-by-election lapho okwakuphethwe ngumuyi unkosikazi Sithembile Gumbo owebandla le-ZANU PF. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDC uMnumzana Daniel Molokele.
Thabe kakhulu usekele selubonileyo kuzakhamuzi zaselubhane East, njalo kuyathembisa ukuthini ngomgqibelo mhlaka 3 August MDC ilethuba elihle lokunqoba. Wasezama futhi ngomgqibelo ntambama nangesonto ekuseni ukubonana nezakhamuzi zakobulawayo nabameli bezakhamuzi zakobulawayo, ezama ukuthini azwe imbono nendlela abantu bakobulawayo ababona ngayo ukuthini indlela emele ihlehlwe ngayo kusiya phambili ngendaba ezenzakele amaviki adlulileyo kusithi i-MDC inhlanganiso ehlonipha isifiso sikaZulu. Ngakho-ke umongameli wethu ubefisa ukuzwa ama-different stakeholders ukuthi bathini lama-advice abamnika wona. lakho uhambe kakuhle.
Kahle kahle kuyini aphumela kho kobulawayo ikakhulu nxa sikhangela udaba lokubana bakhona abathi kubunjwe icommission.
Obviously commission ayidingakali kwamanje ngoba as MDC thina internally we have managed to resolve indaba leyi. Utown clerk has been allowed to go back to work and we have agreed to set up a committee to investigate him formally before a decision is made. So that issue is resolved. So there is no need for a commission. And magu lamayama issues are involved, a normal city council should address them. So thina as MDC sikhangelele phambili ukuthini indaba le iza resolver kulandelela i-procedures. So obviously the MDC are against setting up of a commission.
Kuyini okuzasala kusenzakala kobulawayo kudaba lona lolo lwe-council?
Ngiba ngishilo ngaphambilini thina kudala sasolva last week indaba leyi sokule 2 weeks actually. But okunye upresident ade warithi ngakho ikhonoko ukuthini beyond i-council, what are the other residents abakobulawayo saying? Ama stakeholders abakobulawayo, and we wanted to understand ukuthini how does the MDC go forward out of that in terms of public relations, you know, on part of now. So that was the most important issue. When the Utube let's fund for a part going forward.
Lo ke ngumnumzana Daniel Molokele isikhulumeli sebandla leMDC ube khuluma icingweni leStudio 7 esewange. Siphinde sambuza uMolokele ngamazwi akhulunywe ngumnumzana Chamisa emhlanganweni weLupane. Uchamisa uthe engapha umnangagwa intombazana iplazi lotshwala ukuthi achiye isikhundla. Amazwi la acunule abanye abalwela ilungelo labesifazane abathi yeyisa abesifazane. Kesizwe ingxoxo esiyenze loMolokele ephendula lolu daba.
Ya kuyadanisa ukuthi ni yonke into ekhulunywayo ngumongameli kulabantu ababelendele ukuthi ni bayithathe bayithise bayiguqule i-context yayo. Obekhuluma eralini lopani zolo obengakhulumi kuyinto eserious, bekuyinto okukhuluma nje ukuthini ubabo umnangazwa kumele ahlale phansi aphumule kwezepolitics. So yena obekhuluma eseralini kungasiyinhloso yakhe ukuthi kube yinto eserious. So obviously uzazama ukulimuka phambili upresident Chamisa ukuthini ananzela ukuthi ezinye iy'nkulumo bezazikhulumayo kulabantu bamlindileyo ukuthi bazithathe bazikhise to suit their own political agenda.
Bakhona abanye esixoxe labo abenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane abathi into enhla angayenza kathesi yikuthi axolise. Uvumelana lakho yini?
Kuyamangalisa ukuthini every time omunye umuntu angabhala bona abantu bakhona babe bezithulele ngento zabantu kungela besifazana ama-politician labanye abakhokheli beZimbabwe. Then kulo muntu omthathele izindaba angabhala istory ngabhatha upresident Chamisa bonke sebeyikhwayara sebekhuluma ukuthi uChamisa akaxolise kenzeni. It's like he's a political agenda. So okwamanje ngizozama ukuconsulta la upresident, but mina lami bengikhona kurali yakhona abantu labo ba-understand i-context ye-speech yakhe. So it wasn't like ukuthi yena uyadelela abantu besifazane.
Lo ke ngumnumzana Daniel Molokele isikhulumeli sebandla leMDC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esewange. Siphinde saxoxa lolwela ilungelo labesifazane unkosikazi Sikhathele Mathambo uyinhlanganiso yemthonjeni Women's Forum othi amazwi kaChamisa achothoza abesifazane.
Amazwi akhulumileyo lakhathi esilokhu angani awas party siyananzele ukuthi mhlawumbe ngabe ekhuluma nje engani kuloku ukwenza isiwathi ngama-jokes engani uyasihlekisa ngakho, kodwa ngeqiniso ngenxa sesikunanzelela sekunasekungani nje singasilokululaza owabomama. Kuyabe kunganakusiphathi ngoba siyabe sikhangelele ukuthi khona ama-jokes azawayenza angabi ngama-jokes angani abe selulaza umama.
Nxa sikhangele bonke nje aba khankasayo lingathi lena lidibane lokuningi yini abakukhulumayo okungahambelani labesifazane, kumbe yena uChamisa nguye ongani ulakho kuningi kakhulu?
Bese ngazisa kukhangelisisa khona ukuthi nguye yedwa kumbe kubakhona abanye, kodwa esiyabe sikunanzelela nje ukuthi khona isikhathi esiningi abantu abangobaba bayekululazisa ukuba ngumama. Sifisa kakhulu ukuthi khona umama besonitshwe, sifisa kakhulu ukuthi kunazeleleke ukuthi khona umuntu ongumama somuntu nje phongo ukuthi wakho uzaphiwa for ukuchazwa ubaba. Asala singawukhangeleli ukuthi kube njalo singabomama.
Wona amalungelo abesifazane ayahlonitshwa yini ngabobaba ikakhulu ezindlini lapha singasakhangeli lokho okukhulunywe nguChamisa, ngoba abanye bathi hayi kukhanya kuyaba kugcwele nje inkulumo enjalo uChamisa kugcine kusazakala ngoba ngumuntu oyabelalelwe ngabantu abaningi.
Singananzelela elakithi lapha eZimbabwe sanazethi khona isikhathi esiningi amalungelo abomama awanakekelwa. Sinanzelele njalo ukuthi amalungelo abomama esikhathi esiningi ananzwa. Sizananzelela njalo ukuthi yebo imithetho ikhona ekhuthaza ukuthi khona amalungelo abomama ahlonitshwe, kodwa siyananzelela ukuthi yebo imithetho ikhona kodwa akula okuningi okwenziwayo ukuze amalungelo akamama ananzelelwe ahlonitshwe njalo aphakanyiselwe phezulu. So ngingathi nje ngamafitshane ukuthi akula action enzakalayo. It's more of one thing babe lokho bekhuluma nje ukuthi hayi kumele sinanzelele amalungelo kamama, kodwa esenzakalo izenzakalo partner izila partner kwezindini isikhathi esiningi akutholakali.
Lo ke ngonkosikazi Sikhathele Mathambo olwela ilungelo labesifazane ekunhlanganiso ethiwa Emthonjeni Women's Forum, ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele esiphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi umphathintambo ezomvikela unkosikazi Opam Chinguri Kashiri utshele umbuthano eGweru izolo ukuthi abantu abaphosela ibhomba enkundleni yeWhite City kwafa abanye abantu, lokhu bengakabanjwa. Ngalokho kumele amalunga ebandla leZANU-PF ehlale elimukile. Iphephandaba leHerald lithi umphathintambo wezisebenzi unkosikazi Sekayinzeza obethiwa usecele enyaweni wayecatsha esesaba ukubotshwa phezu kwamacala awenkohlakalo, uthi uzivakatshele ekhaya nje kuphela njalo kesabi lutho. Okwamanje ke silalele amazwi enu balaleli bethu eliwathumela kithi ngapha ngencingo ze WhatsApp.
Sanibonani ku Studio 7 ngo Isaac Jijimpo okhulumayo, indoda yakomatake ePlumtree. Siyabonga kakhulu sina nje okusenhlizweni yethu, sifisa ukuthi ngabuhulumende engavula imisebenzi. Uyivula njani imisebenzi? Avule i-agriculture abantu balime, avule i-tourism ahehe abantu bangaphandle babuye bazothora elizweni lakithi, bafake imali elizweni, mhlawumbe ilizwe lingaba ngcono. Ke belungise le mthetho evalela ama-investors ukuthi abuya azolungisa ilizwe. Yikho nje okusenhlizweni yami ukuthi ngabe uhulumende wezano uyangizwa alungise lezo zinto, ilizwe lezo lingaba right. Avule ama-mines, ama-company amakhulu ama-mine abuye athatha abantu bangene emayini basebenze. Ngiyabonga. Okokugcina ke ngicela i-radio FM iya ngingathi inomsindo nje ke bengicela ukuthi mhlambe efonini ekuseni lingaqeda i-news liphinde lizifake emafonini sizizwe lapha efonini. Ngiyabonga, ngiyalibingelela lonke abantu be-Studio 7. Bye bye.
Ngiyalibingelela lonke abalaleli kanye labasakazi be-Studio 7. Okhulumayo ngu-Rafael Ncube ngisemangwe endaweni yasempoints. Ngibe ngicela nje ukukhuluma labantu njengoba beza vota kathesi mhla ka 7 September ukuthi alubana lingabantu abananzelelayo inhlupho esiphakathi kwazo. Kathesi sisukela ekuvoteni sizofika namhlanje siphakathi kobunzima obunye okumangalisayo, imali kayikho imisebenzi kayikho, impilo inzima elizweni, izinto ziyadura, okunye okumangalisayo kazithengeki, ifiweli ikhuphuka ngamalanga ngamalanga. Sicela ukuthi nxa lisiya ekhethweni bantu lihambe lihlakaniphile, likhethe abantu abazalimela ngendlela eqondileyo, hatshi ukukhethela ukuthabisa abantu ukuthi sifuna ukuthi sikhethe uzibani ngoba sifuna ukumjabulisa, kodwa sikhethela ukuthi kube lusizo ebantwini bonke. Mina ngibe ngingathi alubana enhliziyweni zenu liyananzelela ubuphithiphithi eziphakathi elizweni khonapha. Kade ngingaba yini kumbe ngingaba kuyimi engilinika i-advise elingayithatha mina bengingakhetha ukuthi alibana likhetha ibandla lezaphu elingelamsindo, elingahlukuluzi muntu, elingakhethi muntu, elingakhethi hlangothi, elibamba abantu ngendlela efana nayo. Siyazi umkhokheli ubaba uJoshua Nkomo ukuthi ube ngumuntu okade ethanda ukubambanisa abantu. Yona liyana indima ayichiyela abakhokheli bezapho abakhona kathi simbona yiyo elokhu ibanjiwe, sikhalela ukuthi abantu bebambane indawo zonke zelizwe. Ngiyabonga.
Linjani zihlobo, siyabonga ithuba elisipha lona basakazi abahle. Sibona ubunzima esibhekane lapho okusilela kwamafutha nokukhwela kwawo nokukhwela kwezinto. Sikhangelele ukubone ukuzwa nge-monetary policy ukuthi siphatheleni. Asikwazi lokuthi izinto inyanga siyapheli siyaqala ziyabe sezikhwele zaphinda kangani. Themba kuzaba ngcono, kodwa nge-situation esikiyo kwaziwa yiNkosi.
Sanibonani balaleli labasakazi, mina ngithanda ukuthi ngihlukumezekile ngomumo welizwe lethu ongamanga kahle. Umnotho welizwe lethu uqhubeka ukugudeka, kuhlukumeza thina abatsha, ukuswelakala kwemisebenzi. Kukanti ungakhangela amazwe anjengeDubai leBotswana alomhlabathi oyidezithi, akuswelakali manzi, akuswelakali magetsi. Lapha eZimbabwe akulasizathu sokuthi kuswelakale amanzi lamagetsi ngoba ilizwe linothile. Mismanagement yiyo esiyibonayo la njengabatsha. Njalo angiboni ukuthi kule bandla elingalungisa umnotho welizwe. Sokufuna nje uNkulunkulu amandla akhe asikhiphe kulolu dubu. Ngiyabonga.
Lawo ke abengamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Umongameli Donald Trump wele Melika uphoselane aqatha izolo lomela isigaba seBaltimore edale leSenate. Umnumzana Elijah Cummings onsundu engowebandla lamaDemocrats. Abanye bahle bathi uTrump useqhubeka ngezenzo zakhe zokuhlukuluza abensundu kulandela ake wakwenza kunsukwana ezilutshwana ezisanda kwedlula ephoselana aqatha labesifazane abane. Kodwa yena uTrump wethule imbiko enkundleni yeTwitter esithi uCummings uyamsola ngokwehluleka nje ukuthuthukisa isigaba seBaltimore kungakhathalekile lombala wakhe wesikhumba sakhe. Sibuze isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuthi yena ubona njani udaba lolu.
Namuhla yiko lapha embona ngathi kungathi kuphumele egcekeni khona lapha kade ehlasela le indoda uCummings. Yiko lapha embona ngathi hayi kusegcekeni ukuthi uyeyisa sibili ukukhulumela eceleni ungumuntu lwana okhangela umuntu ngombala. ngomhlobo.
Kodwa yena uthi ngitsho kade kukhuluma yena ubengakukhuluma yinqe umuntu isikhumba sakhe ukuthi umhlophe kumbe umnyama abantu ikakhulu ibandla lama Democrats yilo elimethesa umlando wokubandlulula.
Hayi umuntu ongakhuzekiyo othi nxa ngakhuluma into ayiphinde uyabe sitho khonoko. Kungani engakukhulumi kweminye imihlobo ekukhuluma kwabamnyama kuphela? Kukhanya ngathi kuyinto yakhe sibili. Khale suze ngathi ufuna ukuphuma sibili ekhasini ukuthi abe segcekeni.
Kanti pho manje njengoba ukhetho soluseduze, ubona ngani khona okwakukhulumayo akusoze kwenza ukuthi agcine engatholi ivoti yabansundu?
Hayi, lapho uvele ngaleyo yabansundu ahlakhohlwa ayengekhaya ngoba kamboni ukuthi angayizuza sibili ngoba kananzeleli futhi lokuthi laba bensundu bayi-swing vote esingathi thina esilungu yi-swing vote ukuthi bangasukuma sibili ngobuningi babo bayaguqula isimo se-election. Ngakunanzeleli khonokho. Kodwa-ke ungumuntu lwana ojayele ukukhuluma izinto abantu bamyekele abe sekugcine eqhubeka ewina ngoba khona vele ukuwina kwabe khonokho kayikho khona. Kwakungamelanga ukuthi ngabe wawina ngezinto azikhulumayo lazenzayo ezazifana lokuthi uzidubula unyawo yena ehambe ezama ukuya ku-election. Kodwa-ke wafika. Ngingazi khonapho kodwa mbona ngathi hhayi khathesi usegqobe wedlulisa.
Kodwa abamsekelayo bathi hathi bazamvotela ngoba nanku imisebenzi kuthiwa uyenze yabamnengi.
Hayi, lokho kungabe kuzwakala ukuthi umuntu angabenzi imisebenzi yabamnengi. Kodwa-ke kakufanelanga phela ukuthi usuklamasa ngakho. Okungenzakala ukuthi bona bensundu ukuthethiswa lokhu kubaqubule ukuthi basukume bayevota ngoba balohlupho labo lokuthi bayahlala ngemakhaya lapho bangayi ukuthi bayefaka uxawa. Ngakho nokuthethiswa kungabenza baqubuke bazonde basukume angimboni labakhe laba lobo bangaze bamvotele kabasoze banele.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombe nisizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Lamhlanje ke sisungula uhlelo olutsha lapho esixoxa khona ngendaba yendlala, indlala esihlaseleke emakhaya kakhulu emaphandleni. Siyazikela sedolobheni khona kodwa ke lezi nhlelo zizaba zikhangela emaphandleni. Siqale ke lamhlanje ngesigaba seMathebelele North lapho esixoxa khona lomnumzana Stanley Torima.
Indlala inkulu umnumzana kandi lapha abadala sikhala sibe le nyanga eyikhwana eyikhwana about 4 months ingawutholi umuntu lowo wabadala we-social welfare kuthi labana labo abangakafinyeleli iminyaka efunakalayo ukuthi umuntu ethole ku-social welfare labo ama-prizes enkuvu ezitoro sesedula ama-10 kg TV za-$30 so ukuthi uthengi 50 kg nxawule muli sekunzima sibi ayindlala ikhona ibathwalise nzima abantu especially umhlulo wangithi lapha ejethe ukusiye ufika kuwonke ngale jambeza lesikhathi ukuzalanga kuthola imali yangkona ibonakali ukuthi babe bekwanisa ukuthi bezidingele emashoti
khona emasimini akulela kudobhayo ngitsho
emasimini vela akuzange kutholakale lutho izulari nanga le ndlela eyathi kuzonge emasimini kade kungela lutho sibili azange lapho ukuthola lokhu hawu okuncane akuzange ukuthi abantu bevune kuye emakhaya yiloziyana kade kuphelele ekuwoseni lokufika nje ungumumbu lowana but hhayi kade kungela lutho sibili lenye.
Manje zona izifuyo-ke ziyathola yini amadlelo kunye lamanzi okunatha?
Izifuyo endaweni zethu lapha ochezo magoli dingani ziyangena phakathi lapha egame lapha iko lapha ezidla khona ezinye ziyabuya izifuyo zisidla laphana edt utshani bukhona sokuthiyene le ndawo lapho bayezela khona e-reserve laphana ngenxa yokuthi amanzi azange engene phansi kwaphuma utshani awulutshwani kakhulu so atleast siyakwanisa ukuthi zityole ubutshani wokuthi isikhathi zingafisa kobonovemba zipungisa then ukuthi amanzi bayazipombela ezibhulani lezi zisaphuma amanzi but ezinye izibhulani seziwomile kakho kwaphela
manje ubona ngani kusiyaphela umnyaka kuzaba kuhamba njani
kukhanya uhulumende ngasikhuluma labo ko-GNB kukhanya basalungisisa ko basayenza amanye ama-logistics yona ukuthi abantu bengancedakala njani but akukapromisi kakhulu ukuthi kungaba le red leaf masinya but nxa bekhuluma lapho ngokuthi no kusalungisisa okunye kubona ukuthi ukudla nxa kungatholakala kuzafika lapho kulabantu njani in terms of i-transportation and then sometime tshela ukuthi hayi lungisa ilist yakubuyela e-GNB GNB bayokuthi bazathengisela umuntu an individual isaka nge-$38 engakafaki imali ye-transport kuya kumele ukuthi abo-headman bedinga i-transport for their people so isiyofika kuo-disemba novemba hayi vele asitoli ukuthi singazafika kuse because even okwakatesi hayi abantu balambile uyambona even umuntu ekuhamba ingakakutsheli uyabona Very Akulum opening, my Langwinda, Zenjala, and Alay. Hey, sure, I'm doing it. So, in the corner, we are going to Nagakul. Oh, which is the next quarter of Lama drop out in Kuruma Zenda, and because Umdoana would take out the distance. It depends on the areas we are in Azanga. We are prefer which is the name of the Hambusco.
Kona is called Oge Gunjan, says Sizwe, as Ninda was Fana Labo being a city bona, Ama teacher, Gawaseko. Gunjan, Kona Puskabin.
Esigabeni amateacher akhona but uhlupho lonalolo ukuthi amanye amateacher angikhona akhona wona lawana amateacher lawana angaphelelanga ngangikhuluma njalo ngiyabe ngizama ukuthi yazi hhayi angikwazi ukuthi ngingakhuluma ngisithi ngake ngingazama ukuthi sikhulumisana labe-public service commission ayibo ba-responsible lendawo ye-deployment yamateacher ngibatshela ukuthi you-find ukuthi isikolo siyabe silo-teacher oyi-one ofundisimate ne-tend teacher form one up to form four so uzazibuza ukuthi teacher yena lo uzayenelisa yini ukuthi echaye ama-classes lawana wonke because ungathi umunike an exam class kuphela yama-form fours ama-form ones lawo they need i-good foundation so uyabona ukuthi ama-teacher ayashota public service commission layo iyayo isithi iyanikwa a certain number of teachers to deploy so ama-teacher of course labana kade bekhona abadala nxange kuya kubuzwa ukuthi bafinyelele yini ukubuya bezizamze ukuthi akulamali babuyile but bayasebenza amasuku okulambileyo lokuyana kokuthi abalamandla emsenzini wawo nxa abawuthabeli sebelizipassional imean withplan lokuswelakala kwemari
lo ke ngumnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedede besixoxela ukuhlelo lwethu olutsha lapho sizabe sihlaziya udaba lwendlala emaphandleni kusasa siya emangweni weplumtree esigabeni seMatabeleland South
She's fine, she's pretty, yeah. It's cherry, I'm a kind of cherry, yeah. Girls do not exist, super thick, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. Kiss her cold, ever since, always feel, never fake. Wife in material, she's the type you bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna meet. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous.
jealous.
Msizi K ingoma ethi icherry yami yaminhle kule yakho. Hayi asazi ke Msizi K sizafaka laphana yakho lami mfake yami laphana sibone enhle. Ye siyagqiba ke uhlelo lwethu lwamhlanje. Igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lingasithinta njalo ntambama lamhlanje ngo 7:30. Igama nguChris Gande.